Soko isika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-11 zibandlela 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
As you are aware, wena hopefully you want to appear for the first time in the matches open Saturday, the 9th of January.
Intatheli zindaba uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedlulileyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare wathi kasoze acele ukuhlawula isibambiso sebail ngoba ufuna ukulwisana lo mthetho owasetshenziswa ukumbopha.
Lapha emasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokhu mangala.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba zelizwe, imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni lapho abadabuka khona. Lapho bengcwatshwa kuzamele ibhokisi lingavulwa njalo isidumbu aseseyikuvunyelwa ukuyalala ngekhaya andubana umuntu abekwe. Abafela kwamanye amazwe bazavunyelwa kulethwa ekhaya kuzongcwatshwa, kodwa kuzamele ingwalo zokubaletha zihlolisiswe kanzima andubana baphiwe imvumo yokwenza njalo. Lesi saziso siphuma ngesikhathi inani labatholakale bele coronavirus liqonga mihla ngemihla. Kunje izolo kuphela kufunyenwe abaphose bafike inkulungwane eyodwa 978 belegciwane le-coronavirus labulala abangamachumi amabili lane 24 ngelanga elilodwa kuphela. Sebezinkulungwane ezingamachumi adlula amabili lanye 21,477 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho nyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lambili 12,582 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 507. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula izidadu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 72,121. Intatheli zindaba uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Igqweta lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi ukubotshwa kwakhe akukho emthethweni ngoba umthetho osetshenziswe kumbopha wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. UChingono wethule ugwalo lapho aveza khona ukuthi kaseyikudinga ukuphiwa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibail ngoba efuna ukulwisana lo mthetho owasetshenziswa ukumbopha. Uthi uzalinda lolu daba esesitokisini luze luye emthethwandaba we-Constitutional Court. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
UChingono umise phambi komthethwandaba wedale likamantshi uLazini Ncube weHarare esethiswa icala lokuqamba amanga emva kokusabalalisa udaba losane olubika lwatshaya ngenduku lwafa lusemhlane kanina okuphiwa ngamapholisa ethi akula sehlakalo esinjalo. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi baphikisana nalokhu ngoba kakula sizathu sokubotshwa kwakhe ngalolu daba.
As you are aware, wena hopefully you want to appear for the first time and March is not on Saturday, the 9th of January. The state made an
application. Emisa phambi kwedali lomthetho ndaba ngomgqibelo sasingavumelananga lokubotshwa kwakhe ngoba waboshwa ngomthetho ongekhoyo umthetho abamthonisa ngawo wakhishwa lidali le-constitutional court ngo-2014 kawukho lomthetho yikho esikutshele idali
umtshutshisi unkosazana nensi shandakawona yena uphendule esithi umthetho lo wakhitshwa kusetyenziswa isisekelo sombuso esakudala hashi esalotshwa ngo-2013 ngakho-ke uthi kusemthethweni ukuboshwa kukashimono kodwa unkomo uthe imithetho yonke yakhitshwa phansi kwesisekelo sakudala kayisasebenzi kwisisekelo esisha esabekwa ngo-2013 esithi kumele uhulumende ame ukuhlukumeza abantu abamphikisayo ebesebenzisa imithetho yakudala unkomo uthe ukuhlukunyezwa kukashimono kubonakala ngendlela aphethwe ngayo ejele lokufaka akwenziwa izankosi ezandleni lenyaweni yena engelacala elezinga laphezulu elingaba ingozi kwezomvikela welizwe luba ukubulala umuntu
he is not a dangerous prisoner we wouldn't want to get into
Gala cala elikhulu azifuni ukukhuluma ngendlela abenza ngayo kodwa ngokubona kwami ukuthaba kakhulu kwalabo abasebenza
emajele
unkomo ubeke isicelo phambi kukamantshi sokuba uChingono ehlukanise lezinye izibotshwa njalo aphiwe amanzi akhudumalayo ngoba ecathangela ukuba ingabe lo mkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokuhlangana nababili abalala umkhuhlane engakabotshwa idaya lizaqhubeka ngodaba lukaChingono kusasa kuthi ummeli wezengeza West uMnumzana Chopsika othisa icala elifana likaChingono umise emthethwandaba ngumantshi uMnumzana Ngoni Nduna kodwa uyalilandula leli cala iqwetha lakhe uMnumzana Jeremiah Bham uthi usikhala uhlukumezela ukuba waba lesibindi sokufuna ukumela uChingono ngaphambilini kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo
sitshele idale ukuba siyakhonona ngendlela abotshwe ngayo sibona angani uhlutshelwa ukuba ufuna ukumela uHope uChingono dale lithi lizazizisa ngodaba lolu
uChingono lwesikhala babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter besola ukutshaywa ngenduku kosane olulenyanga ezithoba munwe munye lokuzalwa obelisemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa kodwa isikhulumeni samapholisa uMnumzana Phonyathi wethule umbiko othi lumntwana akabulawanga uyaphila okwenza amapholisa agcine sebopha uChingono lwesikhala esithi balobe amanga kunjalo nje isikhulumeni se-MDC Alliance uNkosazana Fatai Mahere ulobe ekhasini lakhe le-Twitter esazisa ngokuboshwa kwakhe namhlanje laye sithiswa icala elifana lababili laba uMayeri ukhangele ukumisa phambi komthethwandaba kusasa ngimele i-Studio 7 ngiseharari ngumlondolozi Ndlovu
le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku-shortwave
izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe kwezinye izigaba imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi kuthi emasimini ezinye izakhamizi sezikhala ngokuthi lingaqhubeka lisina kanje izulu kuza kuba lomonakalo ngoba izilimo sezitoda lamuhla izindlu eziningi emizini ye-Nashville le-Riverside eGweru zingene amanzi ngemva kokuna kwezulu elikhulu ezinye izakhamizi zithi kulakho ukuba nendlala lonyaka ngenxa yezulu eliningi kakhulu sixoxele sakhamuzi sebulilima esigabeni seMatabeleland South uMnumzana Solani nje eminyama moyo
lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kuloku mangathi sihlala sikhala nxa izulu ingekho kodwa ngase likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengaliyana kakhulu ngithe ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo-4 emini kwaze kwaba ngo 12 ebusuku izulu liyana khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo izulu liyana imifula igcwele amachibi agcina kudala ngabo 79 ayegcwala amanzi ahlala jwele kathesi imisenya isivuke phansi izulu liyana uthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzothi ilanga lezi
manje ngokubona kwakho ubona ngani khona okwenzakala akusoze kugcine kusenza ukuthi kube nendlala
babu Gandhi sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimi ngayo ugajopolongo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kathi isikhathi sesihambile baba Gandhi abalama-tractor abo labo bazama ukulima baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule misenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthi yesilima kula mabele lawa esinto okwenzakalayo yikuthi aseyelo yelo yelo umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo amanzi othe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi khona abagandi bazaba balutshwana abazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msenya khona baba Gandhi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozibe khona ngizwa abanye lokho bekhuluma bethi halo nyaka zachama vele ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulela emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kuthi akusoze kwavuka tshala sokuthile mina ngibona indlala enkulu kakhulu
umnumzana Solani nje emnyama moyo yisakhamuzi sebulilima siphinde saxoxa lo councilor weDede esigabeni seMathebelele North umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe ukuthi umumo wezulu unjani kulesi sigaba
izulu liyana mnumzana okwamaqiniso suku zonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona hayi siwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu abakwanisa ukuvuna yilo labana abafaka imikuba abasebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu so indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu langona liyana kakhulu ukuthi hayi okulinywe loku sokusibayelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa babengasebenzisanga khonoko
ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho akusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona
ya abantu bathwele nzima kathesi lokuna kwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona eDede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hayi ukuhlakula abasahlakuli sebenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakulezi so yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakhathesi izakhamizi zesigaba lesi sesilewu lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hayi izulu kubantu balungiselele ukulima hayi izulu eli-right ukhuna because ngesikhathi izulu langona liyana but liyanika abantu i-chance ukuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khona oku kuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kutho ukuthi kuyabe kukwanisa ukufa lazinhlanyelo zisala zijabula so indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane
lo bekungukhansela weDede esigabeni seMathebelele North umnumzana Stanley Torima ibandla lamademokrasi ngapha kwelemelika likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula ugwalo olujulileyo olwe impeachment edale le House of Representatives olumemethe amacala okususa esihlalweni umongameli Donald Trump oyetheswa icala lokukhuthaza abalandeli bakhe ngeviki ephelileyo ukuba baphazamise ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli edale le-Congress okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza kuba ngokwesibili ukuba uTrump etheswe amacala okungalandeli ngemfanelo imithetho yelizwe leMelika. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale leHouse of Representatives ukhangelele ukuthi uzacela umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence ukuthi asebenzise imithetho yelizwe iyokususa umongameli esikhundleni. Unkosikazi Pelosi uthi kungahlula ukuthi uPence asebenzise i-25th Amendment uza kwethula kusasa ugwalo lwe-impeachment edale leHouse of Representatives. Lokhu kukhanya kusekelwa ngamalunga wonke ebandla lakhe labanye abakubandla lama-Republicans. Bafuna uTrump asuswe esikhundleni besithi wephula isisekelo sombuso welizwe ngokukhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bangene ngenkani edalele Congress eWashington DC ngeviki ephelileyo. Kodwa kukhanya engani uMnumzana Joseph Biden osanda kunqoba uTrump ukhetho lukamongameli kakusekeli lokhu esithi kuzaphazamisa ukulungisa okuhlupha abantu beMelika njengoba udaba lolu lulakho ukuthoniswa uTrump sephumule esikhundleni sikamongameli. Akuqathi ukuba idale leSenate lizakwenzani ngodaba lolu njengoba likhangelelwe ukuba lizaqala umsebenzi mhlaka 20 zibandlela uTrump esuka esikhundleni. Olandela udaba lolu uMnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweMelika uthi benza kahle abafuna ukutshengisa uTrump.
Sephomgurarha nje yena ingqondo yakhe ukuthi ngangcono ma uthi ngiphume kangcono ngidilize yonke into ngiphume ngidili yonke into, the whole house must come down, than ukuthi mina ngiphume nje ngiyi-one. Kodwa sizobona one by one ama-Republican senators la delokhu emsupporta laleyo support izoqala ukuyilusa.
UMnumzana Bhanda Moyo ohlala kumnyama eBulilima West uyakusekela lokhu.
Indoda le untamo olukhulu impela endlela bebusa ngayo. So osekusalele ukuthi sikukhangelele ukuthi njengoba konke afuna ukukwenza ngani kakuphumeleli, sibone umbuso wase-America uTrump ephuma ngempela engasabulaliswa abanye abantu bona babayi-4 kube baphelele khona baba. Sibe sesibona futhi ke icala lelenzwe i-demonstration le ukuthi liyayezwa njani.
UMnumzana Hloniphani Moyo laye uyakusekela kakhulu okwenzakalayo.
UTrump wadliwa kahle, okungekho ukuthi kukhona ukuhlilwa nokudlelebezelwa kwabakhona. Sibe sikubona ngapha kithi e-Afrika manje kulusizi mase sikubona bekwenza lakhona lephesheya ukuthi angavumi ukuthi udliwe.
UMnumzana Alex Nyathi uthi kuyangisa okwenziwe nguTrump.
Kuyamangalisa okwenzeka e-America. Ilizwe athethembe ukuthi yilo elilonda idemokhrasi, asakwazi ke ukuthi idemokhrasi sezayibonela kuliphi ilizwe.
Kodwa uMnumzana Mbongeni Ndlovu uyakusekela okwenziwa nguTrump.
Into eyenzakale e-America i-right. Mina kangisoke into e-right. UTrump naye ulwela lokho akulwelayo, ulwela ukubusa, ulwela isikhundla leso asesirojwa ngamademokhrasi.
So labantu bambalwa asebotshiwe ngamapholisa besethiswa amacala okungena eCongress okungekho emthethweni, ukutshontsha impahla etshiyeneyo, ukubulala amafasitele lokunye edale leSenate leHouse of Representatives lokwenza udlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. Livetalk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus elizweni lokudedelwana kombuso waseMelika okulokhu kulokufuthelana. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso yeMelika yaba kumdlalo wegolufu eProfessional Golfers Association of America sebequme ubudlelwane loMongameli Donald Trump osephume embusweni ngokuvotela ukuthi umncintiswano omkhulu owe 2022 PGA Championship ungasenzelwa enkundleni yakhe eyeBedminster esesigabeni seNew Jersey khonapha eMelika. UZulu waseUganda uyavota liviki ngolwesine kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Kulabantu abalishumi abancintisana lomongameli uYoweri Museveni osele minyaka edlula amashumi amathathu ezembusweni. Abalishumi laba bagoqela uBobby Wine, umculi olodumo osowangena kwezombusazwe okhanya elosekelo olukhulu elizweni lelo. ELeSouth Africa libikwa selibhekane lodubo olukhulu lokuqonga kwenani labantu asebehlolwa befunyanwa belecoronavirus. Kunje sebesedlula isigidi 1.2 million asebebanjwe belegciwane leli eselibulele abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,000.
Iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezifakwe ngohulumende ngeviki edluleyo kulandela ukuqansa kwenani labantu asebetholakale belegciwane leli zikhanya zingalukhuni njengalezo ezafakwa ngomnyaka odluleyo. Ilizwe lilabantu abalutshwana ababegula. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu edolobheni lakobulawayo libikwa lingalandeli iziqondiso ezethulwa nguhulumende ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngemva kokubonakala kwabantu abaningi enzikini yedolobho leli njalo liqonga inani labatholakala belegciwane leli. Abalwela amalunge lokaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi isimo esibi somnotho yiso esenza uZulu asukume ayezama ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi weNational Consumer Rights Association iNakhora uthi ukungalandeli iziqondiso uzadala ukufa kwabaningi.
I-lockdown leka isezilethe inguquko ngokuba nanku ama-cases ayakhwela kodwa abantu kuziphatha kwabo kakulethi inguquko. Njalo layo i-lockdown kayila mfundiso egcweleyo igcwalisa amapholisa lama-roadblock kanti kudingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuba bazwisise ingozi enkulu ukufa okukhulu okuphethwe yi-COVID-19. Kodwa ke nxa kuzavalwa nje kuvalwa izitolo kufakwa amapholisa kuthwala impopho lama-button stick kungela mfundiso akulalutho luzaphuma kulokho abantu bazasala besifa ngobuningi kulalokho esikubonileyo phambilini. Ama cases esemalutshwane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyabulawayo Vendors and Traders Association, uthi akhona amalunga abo abanjwa ngamandla ukusebenza becatshisa.
Khona abantu abathengisayo kuthi ukuthi ngabantu ababethisa amathuba labo kule nxenye baphile nxa bethole izikhadlana okuncane ukuthi bathengise enxenye basiloke sisagqugquzela uhulumende ukuthi ngabe uyakhangela emthethelwa wawobekileyo. Ukuthi abantu basebenze kakhulu abalama licenses lemkambo levalelwe phakathi ngoba singadeployed nama market pages abantu abangancedisa ukuvolunteer ukufundisa abantu ukuthi balandele izinqumo lezi silamandla ukuthi sikwenze khona njengenhlanhla ezivumela abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye wabaphila ngokuthengisa uthi iziqondiso zalumnyaka azilamehluko lezanyake enye.
I-lockdown i-lockdown akulava ukuthi last year ibinjani ngoba mina ngisebenza ngili-cross border trader. Abantu engathi nje kwaba lama adjustment umuntu wakwazi ukuthi njengoba laphana sasichayiwe as ama-vendors khathesi sesingakwanisa ukuthengisela emayadini yabona nje ukuthi abaningi abathengisa lokhu lalokhu bayakwanisa nje ukuthi bathengise besemayadini kungafanani la-last year ukuthi vele nje umuntu kwakuvele nje into yonke ithencincincincinci. Kodwa thina njengama-cross-border traders ngibona nje kuyafana and okwazi siye kuwesi ngoba vele akulala cushion fund esiyiphonyisiweyo imali sayithola kanye.
Umnumzana Bhekimpilo Moyo omunye wabasakhulayo uthi osekuqakathekile yimali yokufumbathisa ukuthi bengabotshwa.
Manje abantu bazenzela umathanda noma ubani nje engenancwadi uyangena ethawuni e-Johannesburg abhotela kungela business eqakathekileyo engabe nje bayilandile. Then lamapolisa lama ukuthi akutholile emgwaqweni lapho bona into abayiqakathekisa kakhulu okwamanje sokuyimali. Abasaqakathekisi umthetho we-lockdown eyiwona adofakiwe. Noma bengazeke kubamba ungagqokanga kahle imaski, bona abakufunayo nje kuphela imali bakuyekele nje uzihambele.
Umnumzana Dali Ubuhle Sibanda wesakhamuzi sakoBulawayo uthi isandla somthetho asibonakali emalokitshini njengakumnyaka odluleyo.
Indlela awenzakala ngakhona abantu abayekethisa ngakhona imithetho ye-COVID iyesabisa kakhulu, ngoba kuba imikhuhlane isazoba mningi ngendlela abantu abayekethisa ngakhona. Siyacela ukubana amapholisa afike emalokitshini azame ukubana enforce indaba ye-lockdown, ukwenzela ukuthi kunanzelele ukubana lesi sifo siyabulala, njalo abantu kumele besithathe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID likhuphuke okwamagama kuviki edluleyo, okuvelelanga lapho okutholakale abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1365 belegciwane leli ngosuku olulodwa kuphela. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi bomdlalo wenguqu asebesebenzela amaqembu adlala ezigabeni ezingaphansi bathi uMangoye uselala eziko ngokumiswa kwemidlalo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lesiwu uMorris Mkhwiti uthi uyesabela ukuba lalonyaka abazabulawa yindlala njengalokho okwenzakala enyaka enye lapho umdlalo wenguqu ongazange udlalwe khona kwele Zimbabwe.
Ibhora lavalwa, amakhochi aphila ngebhora kwale muli, kumele bethengele abantwana ukudla. Besicela nje o-businessmen labanye nje abangasinceda ukuthi bangasinceda ngama-food hampers, ngoba kunzima sesiphelelwe. Besithembile ukuthi lonyaka kuzaba lomehluko. Ibhola lizavunyelwa, akusahambanga naleyo ndlela, asakwazi ukuthi senze njani njengabaceqeshi bebhola.
Umkhwiti ubeseziphilisa ngokuthengisa okuthiyeneyo edolobheni lakoBulawayo manje kulezinsuku akayenelisi ukwenza lokhu ngoba uZulu engavunyelwa ukuhambahamba santando, kuyimizamo kahulumende ukwehlisa inani labantu asebebanjiwe umkhuhlane we-COVID-19. Ukungadlalwa kwemidlalo kusukela nyakenye kutsho ukuba umqeqeshi osakhulayo welaveti Mabunda kuzamele alinde ukuze aqale ukuqeqesha kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba ingenise iqembu le-Quality Foods kulesi sigaba ekupheleni kuka-2019.
Zazithi maybe after 21 days sesibuyele emaground, but umnyaka wonke wazi waphela and we were frustrated, but akwakungela nto esingakwenza, especially kwakule other things that we were supposed ukuzilungilungisa. Sitshaya ama-final touches njengetimu eyayiqala ukungena u-Division 1, but asakukwanisanga khonokwana. So as a club we were frustrated, but ngathi ababefrustrated kakhulu ngabafana because base bezimisele ukuthi bezithengisa. Maybe kathi singathi wasikhuluma ukuthi maybe 1 or 2 or 3 players sebebonwe ngama-club amakhulu, but waba frustrated kakhulu. But ekucineni oqakathekileyo ukuthi singabuyele ground shotile. So sithemba ukuthi 2021 maybe government ingasivumeza ukuthi sibuyele emagroundini sedlala as long sonke siyabe sisafe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association iZifa nyakenye ike yapha amaqembu izimali zokuwancedisa, kodwa leyo mali iphume kanye kuphela, njalo iningi lamaqembu likhale ngokuthi ibivele incane. Lo nyaka inhlanganiso yeZifa ibikhangelele ukuba amaqembu aqale ukuzilolonga ekuqaleni kukazibandlela, kodwa lezo nhlelo ziphazamiswe yikuphakama kwenani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuba uhulumende amise abantu uhambahamba santando elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Sengakehlukani esikhangele inhloko zendaba. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.